wase mazolwe qhele uthethele izono zami awuthonga la khawungibike ulindlela zami uze ngibone awubawo wase mazolwe qhele uthethele izono zami awuthonga la khawungibike ulindlela zami uze